Alikho ilizwe wabunkomo elake lafisa ukuthi lihlale njalo sonke isikhathi lifuthelene lingahwebelani kuhle lamanye amazwe. Engithemba ukuthi iparty yamaConservatives eyiyo ekhokhela ilizwe laseEngland bazimisele labo ukuthi bafisa ukuthi babone kusiba lokuphefumulelana okuhle phakathi kwelizwe laseZimbabwe, njengoba besazi ukuthi njalo ilizwe laseEngland lilabantu beZimbabwe abaningi kakhulu abangadlula labala mhlawumbe imiliyoni baningi kakhulu abantu beZimbabwe abakuleli lizwe, okwenza ubudlelwane bakuleli lizwe labantu beZimbabwe kube yibudlelwane obuqinileyo kakhulu. Ngakho ngaleso sizathu bayafisa ukuthi ngabe izinto ziyalungisiswa, yonke into iqonde ibe ngendlela eqondileyo. Kodwa ke uhlupho lapho olukhona ukuthi njengoba behlangene bahlekelelana konke kwabe kuhle, lokho kwenzakala emuva siyazi ukuthi akusoze kube yinto ukuthi mhlawumbe seyakhohlakala ngosuku olulodwa noma seyakhohlakala ngelanga elilodwa. Kuzathi ukuhlekelelana lokhuyana ikwakha ubuhlobo noma ikwakha ubungani ukuthi ndoda asiqhubekele pambili asibambane siqhubekele pambili. Kodwa ke sekuzathi khonapho ekuhambeni kwendlela khonapho ukuthi indlela la abazabe beyihamba izabe iyiyo yini le abayikhulumileyo emlonyeni, ngoba ziningi izinto esesake sizibone zikhulunywa ngenye indlela ngomlomo kodwa ke ngezenzo uthole ukuthi mhlawumbe ngezenzo sewutshintshile sekusiba ngenye into kungaseze yilokhu ekade sikubona kukhulunywa ngomlomo.
Uthi njalo uhlanganelo mongameli Joe Biden weMelika waveza ukuthakazelela ilizwe leZimbabwe kakhulu, njalo wathi uzimisele ukukhulumisana laye ngodaba lwezijeziso. Ulubona njani lolo daba?
Azingakhohlwa ukuthi umnumzane uJoe Biden ngomunye, njengoba ngake ngatsho phambilini ukuthi ngomunye ohlala efisa njalo olwela amalungelo abantu abamnyama kakhulu. Engithemba ukuthi ba isifiso sabo uJoe Biden nqa ehlangana lomnumzana uMongameli uMnangagwa bayabe besenzela khona ukuthi abayakhe udlelwane obuhle njalo abayakhe impilo enhle okuza kwenza ukuthi labantu abaselizweni leZimbabwe babe ngabantu abathoko leyo. Njalo uBiden inhliziyo yakhe yokuthi iZimbabwe ilunge, siyazi ukuthi ulembali yakhe thize eyokuthi kukhona ilunga lemdeni wakhe la uBiden esalake lathi udlula ekuhlaleni kwakhe elizweni laseZimbabwe. Ingakho uyafisa kakhulu ukuthi abone iZimbabwe lesiba lilizwe elisesimene esihle, njalo lilizwe elibuyela ukuthi lihwebelane lamanye amazwe kweze economy bayakhe liyakheke libe lilizwe eliba stable economically and politically.